embikweni owethulwe ngumgcini sihlalo walinhlanganiso umnomzana Thafazwa Musarara namuhla. Inhlanganiso le ithe amalunga ayo awasoze enelise ukuqhubeka ethengisa impuphu le ngentengo ephansi okuthiwa ngesiNgisi i-subsidized, bona bengatholi imali yokubahlawula ngokwenza lokhu okuthiwa ngama-subsidies. Umbiko lo uqondiswe kumphathintambo kahulumende obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube. Umnumzana Msarara uthe lanxa imali le ingabhadalwanga namuhla ngolwesithathu, intengo yempahla izakhuphuka kusasa, njalo behlisa intengo le uhulumende engakababhadali ngoba bethembile ukuthi uzagcwalisa isithembiso sakhe. Obona ngokwethulwa kwembiko kulinhlanganiso umnumzana Garikai Chaunza ugcizelele inyathelo elithethwe iGrain Millers kuStudio 7, njalo wathi uhulumende ubelesikhathi eseneleyo sokubabhadala njengoba wayethe uzakwenza lokhu intengo ingakehliswa. Kodwa umnumzana Chaunza uthi lanxa kunjalo belokhu belindile njalo belethemba lokuthi uhulumende uzababhadala bengakakhuphuli njalo intengo yempuphu. Ngolwesine ngeviki edluleyo umnumzana Mthuli Ncube uthe intengo yempuphu isiyehlisiwe njengokuthembisa ukamongameli Emerson Mnangagwa, njalo i-10 kg ebibiza i-$100 isiku-$50 ngemali yeZimbabwe ukwenzela ukuthi abantu benelise ukuyithenga. Abanye abakhulumele Studio 7 bathi ngempela intengo yempuphu isiyehlisiwe kwezinye izitolo, lanxa abanye osomabhizimusi befuna ithengwe ngemali uqobo lwayo hatshi eyo ikhokheshi kumbe iswipe. Abanye njalo bathi impuphu isisilela izitolo ngenxa yaleli nyathelo. I-Studio 7 ayinelisanga ukukhuluma lomnumzana Ncube ngalolu daba kumbe ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko njengoba incingo zabo bezingangeni.